Omama bemaphandleni bathu kuma manzonzo komnotho kuhlana lendlala esemakhaya sekulethe ubunzima kibo. Unkosikazi Tsorile Moyo oyisakhamuzi sesijubane ward 15 eKwanda South ongufelokazi uthi bathwele amagabha avuzayo emakhaya.
Siyahlupheka sesikhulile, amanzi siyahambela kachana, kodwa ke ngakuthiwa silamanzi eduzane. Ngiyakwanisa ukuzilimela impidi yami ngibe nithelela khona phana. Ngiyakwanisa ukuthengisa udo lami lechukela lami. Angihluphi mntwana ngoba siyayibona impilo yanamhla iphila ngokuthi uzincedise. So kodwa ngendaba yehlupho lwamanzi ikho kwisihluthi sikehluthi sisiziphathise singabafele. Njalo uyakwazi mntanami nxa singumfelokazi akula mntu okunakanela ngoba uyabe ungumama ungubaba phakathi komuzi. Zonke izinto ziyaba ziwuxakele zikhangelelane lawe. Uyabe ufisa ukuncediswa kodwa kungalali lutho lingakuncedisi. Kodwa nxa singathola amanzi silakho ukuthi sizimele sizincedise mntanami. Siyaba lohlupho olunganeni.
Amazwi la agcizelelwe unkosikazi Ellen Ncube esinye isakhamuzi esijubane odwa ngabe bayabolekiswa izimali zokusungula inhlelo zokuziphilisa.
Okuthi ngabe isikotsho sethu siyavuma ukuthi sibe lamanzi amaningi siyenze izingadi njalo okunye okwenze njalo sibona ukuthi idamu lethu ligqibelekile kalibambe manzi. Izifuyo ziyabe sezinatha edamu, so idamu kalila manzi selicijile, izifuyo sezinatha khonaphana ngoba kathesi kunzima siyathenga ukudla. Ngabe kuba lokuthi okungamalonyinyana okuthi omama sikwanisa ukuthi sithole imali yokuthi silone, sikwanisa ukuthi kumbe sizithengele onkukhu zethu, sifuye inkukhu zethu, kodwa imali izo sihlupha ukuthi singomama siyenze khona lokhu. Sicela ukuthi ngabe kuloko imali silone ukuze sizincedise lathi njalo.
Isiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane uthi omama bemaphandleni bathakazelele usuku lwabo kunyanga edlulileyo bekhala ngokuthi impilo iyayisiba lukhuni.
Isithethe othi sithuthuke sephambili, i-drought ilethe indlala, abantu abasebenzi, omama basala lentandane eziningi ezifuna isikolo lokudla benjalo bengasebenzi. So nxa ngikhangela ngibona impilo yabomama iyehle kakhulu, sibabuyisele phansi sibagcindezele. Amanzi emakhaya lonyaka nge-drought le abantu abalamanzi, nge-drought le abantu abalakudla, bekhangelele ukuthi ngabayaholiswa.
Kusenjalo abafuyi benkomo ezansi emandebeleni sebekhuthazwe ukuthi bengathandabuzi ukuhlabisa inkomo zabo i-vaccine ye-general disease esiphekwa kuleli. Ingcwethi kwezokufuywa kwenkomo umnumzana Sikhalazo Dube olilunga le-International Livestock Research Institute uthi abalima kumelanga besabe ukusebenzisa lawo ma-vaccine. Aba uhlangothi lukahulumente olunakekela izifuyo lokwelatshwa kwazo ole-Department of Veterinary Services bathi bala ma-vaccine afika inkulungwane ezingama amahlanu 50,000 azasetshenziswa ukuhlaba inkomo kulesi sabelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.